Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 30 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende usevale inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezehluleke ukumupha imininingwana yokusebenza kwaso. Kubhubhe unkosikazi Janet Banana, yena owayengumkakhe kaKenan Banana owaba ngumongameli weZimbabwe wakuqala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2089 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amane 3421. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezulu kwenkulungwane ezilikhulu 105,656. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane isolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,371. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amabili 17,247. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,593,656. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 730,378. Uhulumende usemise umsebenzi inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezingamthumelanga imininingwana yomsebenzi waso. Le yinto ecunule abantu abalwela amalungelo oluntu njalo etshiye amakhulu abantu engasela misebenzi. Ugatsha lwezabelo lwathumela umlayezo kunhlanganiso ezizimeleyo ngenyanga kaNhlangula lusithi kusiyafika yonale inyanga kumele zibe sezethule imininingwana yazo. Kodwa kwaphendula ezingamatshumi amane kuphela. Kumbiko awethu le izolo obona ngokuthuthukiswa kwesigaba seHarare umnumzana Tafazwa Muguti wazise ukuthi inhlanganiso ezingamatshumi amane ezivunyelwa ukusebenza lezi zigoqela iAction Aid Zimbabwe, iHarare Residence Trust, iLegal Resource Foundation lezinye. Uthe zonke inhlanganiso ezingekho kuluhlu lolu zizamiswa ukusebenza ngamapholisa andubana zibhalise. Sixoxele sikhulume lisenye inhlanganiso esezivinjwe ukusebenza eZimbabwe Union of Residents and Ratepayers Association. Umnumzana Mavela Sikhumalo yena osole kakhulu uhulumende.
Ama NGOs amaningi lama CSOs lama trusts baya bona bayo register. Abanye bahamba ku register of deeds e deeds office, abanye ba register njengama PVOs. Kule ndlela eziningi esabona ama NGOs e register ngazo. Uku register khonoku kuphela kutsho ukuthi laba abantu basemthethweni, basebenza besemthethweni noma manxa ama organizations lawa eregistriwe belama objectives aqamba ukuthi bafuna ukwenzani njalo besenza kanjani besenzela ngapi konke lokhu kukhona emthethweni. So thina sithe inyanga ephelileyo ebhale incwadi u Provincial Development Coordinator njenge bandla le Zimbabwe Union of Residents and Ratepayers Associations izura sambhalela incwadi yena simbuza ukuthi ngathi lokhu i-directive lay esuka e-ofisini yakho sicela ukuba kwazi ukuthi usebenzise imithetho yipi ukuze ufike ku-decision yekunika i-directive lay. So thina kade sihlezi vele simelele impendulo esuka e-ofisini yakhe sithi sizabona kumbe incwadi sifika kumbe sizabona esesichayela incingo ukuthi buyani sihlale phansi sikhulume okusencwadini yenu. Kodwa sifuke vele sesimangala namhlanje sibona esenikeze incwadi yokuthi bonke labo abalamabizo ama-organizations angekhoyo kulisti yakhe sebebhaniwe.
Yebo bakhona abathi uhulumende uzama ukuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Kodwa yena uhulumende uthi kule mithetho amele abone ukuthi iyalandelwa zinhlanganiso lezi.
Manxa ama-organizations lawa erejistiwe lapha elizweni leZimbabwe kutsho ukuthi vele khonapho kutshengisa ukuzinikeza ukusebenza ngaphansi komthetho welizwe. So kule nto lapha esihluphayo thina ukuthi lokhu sokusenzwa ku-2021 sikhangelene ngenketho ama-elections ezakuba khona ku-2023. Kati wayengaphi uhulumende isikhathi sonke lesi? Indaba wayethule kwini osokwenzakaleyo kathesi ukuthi sefuna kathesi ukuthi hayi umthetho lo sesifuna ukuthi kathesi ulandelwe. Kodwa ngemuva ngale sikhangela uhulumende wayezithulele kwakungayenzakali khonoko. So bona labo abathi lokhu yikuhlukuluzwa kwamalungelo ama-organizations lawa batho kahle kabalahlekanga bona labo bakhuluma iqiniso. Lokho sokwenziwe nguhulumende sokusithiya lathi sile mibuzo eminingi sokusithiya vele singazwisisi ukuthi imotive yakhe uhulumende kuyini.
Umnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Union of Residents and Ratepayers Association. Sixoxe njalo lo ake waba lilunga lebhodi yomanyano wenango umnumzana Angliston Spanda.
Okokuqala engingakutsho ngendaba le asiyonto eqalayo ukwenzakala sako sakubona ngabo 2003 kwaba le bill eyamiswayo ethiwa i-NGO bill. Ngingomunye walabo bantu abaphathekayo ekulwisaneni le-NGO bill singaphansi kwe-National Association of NGOs inango lamanyathela athile ukuthi kukhulunywe lo mongameli welizwe then Robert Gabriel Mugabe wagcina engayisayinanga leyo bill. Akusonto entsha enzakalayo sike sathi sesikusenanga futhi khonapho ngesikhathi sethu sikumabhodi sakuphuma lento esasiprop suggest lesasethena i-civic society self-regulation mechanism ekuthi lokuthi silawulwe ngohulumende njengenhlanganiso esizimeleyo sizilawule thina sibona abentathela izindaba lenhlanganiso ethiwa i-voluntary Sanitary Media Council ebona ngokuthi abacuphi kumba abacuphi bezindaba intathela bathathela izindaba balandele imigomo ethize ukuze iprofession kumbe umsebenzi wa ukuthathela izindaba ungamoshakali. Lathi sasiphume lento enjalo, lathi sasike saphuma lombono onjalo ukuthi abantu abaphatheka kumsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo sibe lekwele yethu inhlanganiso ezayenza ukuthi nxa usibanda esesenza organization kasibanda esesenza into ezingayisizo eziqondileyo isicindezela abantu idlelebezela ama beneficiaries sanelise ukukhuzana sodwa sijezisane sodwa kungela sandla sikahulumende. Kodwa ngifuna ukuthi ngikubeke dandalazi kumphakathi ukuthi abafowethu benhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu abasesigodlweni seHarare abazange bakuthanda khonoko ngoba ngaleso sikhathi bona babe belobungane obuningi kakhulu bedlelana laba donate izimali kakhulu njalo kunento eziningi kakhulu ezingathi ezinye ziyangisayo ezingayenziyo ukuthi ngizichaze kumphakathi ezazisenzakala izimali zidliwa uhulumende sesebenzisakelela lelo nxeba elokuthi angene afune ukuthi alawule inhlanganiso yezimo ezizimeleyo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala?
Asonyathelo elithethwe kathesi linto kade njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi into ekafide yavele yahlala ikhona okweminyaka eminingi. Okwamanje uhulumende ukhamba usedobhe khona okhayana wakuvuselela ufuna ukuthi acindezele iphimbo lenhlanganiso ezizimeleyo ngoba vele kuyiwa kukhetho njalo uhulumende esilaye uyesaba ukubuzwa. Kanti njalo futhi ngelinye ihlangothi lathi abenhlanganiso ezizimeleyo abaningi bethu asenzi kahle sinezigwenxa eziningi kakhulu esihamba sizenze endleleni. So kusuka kube nzima ukuthi kube lo muntu ongasilalela kahle. Siphinde sikhumbule futhi ukuthi kanti khona eMelika vele khona ngapho elikhona ma uza kuba lenhlanganiso ezimeleyo kule mthetho eminye ethile okumele umuntu ayilandele. Awungeke wavuka ulenhlanganiso yakho ithola imali engxenye ifandwa yilizwe lise-Iran khonale bakuvavala khona ngapha e-America ngoba uyabe uthola imali kuzitha zeMelika.
Umnumzana Anglis Tony Spanda wake waba isiphathamandla somanyano wenango. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema uthi uhulumende uza kwengeza iholo lababalisi ukuze benelise ukuziphilisa ngalesi sikhathi eZimbabwe libhekane kuhlane we-COVID-19. UMathema wethule amazwi la emhlanganweni wokuthuthukisa inhlelo zemfundo ongenwe ngamazwe omhlaba weGlobal Education Summit osungulwe izolo njalo ogqitshwa namuhla. Umhlangano lo uqhutshwa inhloko kahulumende weLebhilithane umnumzana Boris Johnson ebambisane lomongameli weleKenya umnumzana Uhuru Kenyatta. Abaphatheka kulomhlangano bangena ngobulembu be-intanethi besebenzisa inhlelo zabomabonakude besemazweni abo. Umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera udale inkulumo ngokuya kweLebhilithane mathupha elanda lomhlangano ngoba esithi ubulembu be-intanethi abusebenzi kuhle elizweni lakhe. UMathema uthe leZimbabwe lizimisele ukukhuphula imali eyabelwa ugatsha lwezemfundo ifike kumatshumi amabili ekhulwini i-20% njengamanye amazwe omhlaba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkanhla.
Angithi isindebe kumbomo kwakugcwalelwa mfula yakho nxa usemhlanganweni uzakhuluma ingabe yini kanti njalo nje angithi into enjalo kumele kuthi ngabe into baqale baphiwa amaphepha babala kwaphumula babhilinta bahlangane njengekhabhinethi task force bavumela ukuthi lokho kukhulunywa yikho. Mina ngathi nje bekuyingxoxo, kubunandi bengxoxo nje bezixoxela ngoba ayikho leyo nto vele ingazake izibe khona leyo mali efika ku-20% yebhajethi. Akwenzeki, mbona nje kuyingxoxo ukuthi kukhanya ngathi iZimbabwe yayo iyazwisisa izinto lezi. Akulanto ezaphuma lapho, lapho ngambuza umphaki wenini, ngakwanto enjalo engenzakala.
Umnumzana Mathema uphinde wathi bazasebenza nzima ukubona ukuthi ababalisi labo bazathola imali eneleyo. Ubona kusenzakala lokho kwele Zimbabwe.
Kanti iCovid sesikhumqiniso ngeholo lamatitsha ayithintanga lutho ngoba izikolo zivaliwe, kodwa iholo lamatitsha livele lingena kunjalo. Liyo ingcosana yona leyo liyabe selivele ngaphi lelo holo abehlule ukuthi balilungise. Mingaki iminyaka ababalisi bekhonona ngendaba zeholo? Uhulumende ethimbisa engezi. Kangiboni ukuthi iholo lababalisi libanjaniswa kanjani le-COVID. I-COVID ikhona ingekho vele ababalisi azange bake bananzwe. Inkulumo nje insuku zonke nje iqumbaqumba indlebe zabantu, kodwa neqiniso lababalisi abaningi sebekwazi ukuthi owaleli lizwe nje hhayi kumnandi emlonyeni le ndlebeni, kodwa nxa usiya kukho akulanto ehambayo. Iholo lababalisi kalilungiswe kungakhangelwanga i-COVID, kukhangelwe indlela umnotho welizwe omi ngayo. I-COVID iza kwedlula. Angiboni ukuthi khona kungalunganisa iholo lababalisi le-COVID. Akuhlangani. Okuhlanganayo yikuthi ababalisi baphakathi komnotho ofileyo, yikho la kudingakala khona iholo elizabaphakamisa labo babe la kubhadala i-school fees abantwana, benze konke la kuwenziwa ngabanye abazali. Hayi lokho ingxo futhi ukuthi nje uqhutshwe isikhathi, akulanto ezaphuma lapo.
Yona kodwa imihlangano enje iyaphathisa yini? Kuqala abantu babesithi ngeyokuchitha imali, kathesi siyabona ukuthi kungenwa ngalokho kuthiwa i-virtual ebulenjini, abantu behlezi emazweni abo.
E-Afrika kuyafanana, ingabe bayahamba njengalowo mongameli weMalawi bayehlangana khona baphuze ikofi lama-whisky adulayo, kumbe bakhulume khona loku okutsho kuthiwa i-virtual. Imali yakhona le ayikaze inanzelelwe kunginakekelwe ukuthi isebenzane. Angiboni ukuthi vele kukhona okuqulwayo futhi njalo mbonathi nje indlela yokuthi abantu bazame ukuthi izinto ziqondile zilungile. Hhayi lokho ukuthi bakhulume ngamafoni bathintini kuthiwe hhayi kulondoloza imali, kuyayilondoloza njani imali ivele intshontshusa kumalanga.
Umnumzana Thandeko Zinkimkandla yingcwethi kwezemfundo. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi owayengumkakhe kamnumzana Kenan Banana, unkosikazi Janet Banana, ubulawe yisifo sezinso izolo eseleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisishiyangalombili lantathu 83. UKenan Banana waba ngumongameli welizwe wakuqala. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi enduduzo emulini yakoBanana ngokutshona kukankosikazi Janet Banana. Inkundla yesayithi yona ithi abathwa sebekhuthaze uhulumente ukuthi agcwalise izithembiso zakhe zokubathuthukisa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani sizwe sikamthokazi. Linjani maqhawe namaqhawekazi? Hawu siyabonga kusilethela kwena indaba ezimnandi nezingamnandi. Okhulumayo ngugift lapha eAlexander. Ngizothanda ukuphawula kancane ngendaba zepolitiki yaseZimbabwe. Okwakuqala nje ngicela nje ukuthi ngixwayise abantu bakithi emathebeleleni ukuthi ukuhlakanipha kokuqala komuntu wakithi emathebeleleni. Ngicabanga ukuthi ngikuzazi ukuthi ungubani, ubuyaphi, ufunani, lokho kuzoba into yokuqala ukuhlakanipha. Ungazazi ukuthi ubuyaphi, ungubani, ungakobani, kuzoba okokuqala ukuhlakanipha. Okwesibili, ngilimukisa abantu bakithi laba abazichayisa for right ubaba wethu Chamisa abaku-MDC Alliance, laba abazichayisa for bathi hey ubaba wethu Monzora, hey ubaba wethu Umnanga Gwabuzana. Abantu bakithi yekelani kuba yiziphokuphoku. 40 years niroja izana, 40 years niroja izana, yini lisayifuna ukuyibona futhi? Isintu sithi ukubona kanye kubona kabili. Kungani lifuna ukubona kaningi? Yini liyicabanga ukuthi izana izaza nakho? Ogawulela abesicabanga ukuthi bahlakaniphile etsholotsho laphana, abantu baphile etsholotsho bebula i-ground. Namhlanje ugawula utsho nikuqinisa mlomo mpela ethi nikezane umnankagwa i-chance. Umnankagwa uza kahle ukuze livusa kahle ilizwe leli, izinguquko ziningi. Yiziphi izinguquko asezilethile? Ngoba wathi 100 days ngesikhathi engena embusweni athi linginikeza 100 days kuphela njengoba senyenze lingakazeli kubone. Yini into esiyibonayo manje ilizwe libonile linje? Namhlanje uzofuna ukuvotelwa, kusezobuya ukudla lizokubona abantu bakithi emathebeleleni. Next year kuyaqala ukuza ukudla, kuyakhankasa, lizokubona ukudla, lizoqala futhi ukuvotela umnankagwa, limvotelele ukuthi linikeze ukudla yena ecatshile laphana esikhundleni sokuthi evoshe, evotshele ukuthi wabulala abantu bakithi emathebeleleni. Evikelwa yibo abantu bakithi banabasicabanga ukuthi bahlakaniphile, iziphukuphuku zabantu bakithi yokugawulela ababevikela umnankagwa othi engaboshwa, behleli bemvikela bethi umnankagwa uza kahle. Bantu bakithi yekani ukuba yiziphukuphuku, zazini ukuthi kona lingobani, lifunani? Nangumqondisi sekhona, mthwakazi sekhona, funa mntu wakoshamisa emathebeleleni. Akuna mntu wakomonzora noma komnankagwa kumba washiwenke emathebeleleni. Angeke bafa balithanda la bantu. Inzondo yakhona yaqala kudala lapho balisebenzisa kuphela. Namathelane ephathini yakini mthwakazi naye sikhona, sasingenamholi, ngeke ligxeke before, kodwa namhlanje umholi sekhona, umqondisi. Liyeke kulokuba yiziphukuphuku, tshona lilandelana labo Monzora la weChamisa. Hey ubaba wethu uChamisa, ubaba uChamisa abantu abakeke abazi ukuthi ngubani.
Balaleli beStudio 7 njani, nabasakazi beStudio 7 kuzindawo ngezindawo la elikhona. Balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7, mina ngowami eZimbabwe ma ngibona nje ngathi kusekude la esiyakhona. Asikayenzi ngisho nehafu yakhona ukuthi siyefika la esiyakhona. Ngani? Ngoba ngale tribalism ekhona. Ngani? Ngoba ngale into eyenzakala eZimbabwe. EZimbabwe kusho ukuthi nje kune-big division ekhona, especially kumashonana namaNdebele. I-division yakhona inkulu kakhulu ukuthi usazumela sihambe impela uhambo olude ukuze siyefika. Ngoba ngizwa nje abanye bekhala ngokuthi ifi ngabe umthwakazi uzimela eyedwa. Lokho mina eyi ngibona kuthatha isikhathi, ngibona kuyinto engeke iziyenzeke nje kwamanje. Kuyefana nokuthi masisho kanjalo nje sigijimisana nethambo elingananyama esingazi ukuthi lelo thambo liyophelelaphi, solithola noma singeke size silithole yini. Ukuthi kuthiwe akudividwe iZimbabwe emathebeleleni libe yodwa kufana nje nokuthela amanzi emhlane wedatha, ukuthi into yakhona ngeke iziyenzeke manje oro futhi ngeke iziyenzeke. Kuyikuthi abantu beZimbabwe lapho bebambane kukhishwe nale izano ekhona. Bona yikho kubelwa bodwa ukuthi kungabe kuba nama-divisions, kudivide kudivide. Angiboni lokho kungenzeka kwamanje noma kuzoyenzeka noma ngeke kuze kwenzeke, kodwa kuyinto engeke nje ingekho eduzane nathi. Kuyikuthi thina kumele ngabe thina singabantu beZimbabwe lapho siyabambana sikhiphe yona le izano ekhona, izano eyenza kube nama-divisions enje. Phela iZimbabwe, abantu beZimbabwe badividene ngayo le izano, yiyo eyakuqalayo ukuthi kube nama-division. Manje lingwalelwa kubhizi ukuthi kubusilwele siye phambili, abanye balona ukuthi ngabe kuthiwa kuyadividwa lokho nje. Hayi, ithambo leli esiligijimisayo leli alinanyama leli. Hayi, leli hayi ithambo esiligijimisa alinanyama, nix, alinamnyama, alinamgajo, nix, nix.
Sanibonani balaleli be Studio 7, lani basakazi be Studio 7, ngiyalibingelela. Mina lami igama ngu-DZ, ngilapha eNgwalathe eNkayi, Mathebeleni North. Badala ngiyacela khona ngapha ikakhulu ku Studio 7 indebele ekuseni. Selisiba yilokhu za i-studio ese-tribalism esenketha bechabi. Insuku zonke sizwa lokhu elisithi amashona, abantu bokuza, abantu beMpumalanga, amashona, ikakhulu ababemthwakazi lapho. Siyalicela bakithi ukuthi hayi hayi hayi. Thina sivula i-studio 7 inishona le ndebele. Asikaze sizwe i-studio 7 inishona isithi mandebele, mandebele, asikaze. Kodwa le ilokhu zimthwakazi le, lokho ibhizi amashona abantu bokuza abantu bempumalanga asishane lamashona. Please Studio 7 indebele ekuseni lingabi center ye tribalism, lingabi yini esenza iketha bejalo.
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Siyacela bakithi nxa lithumela imbiko yenu lingathuki, sitshiyaneni lokuthi amashona lokhu amashona lokhwa, sibe ngabantu banye. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isithunywa se-United Nations uMnumzana Martin Griffiths usefikile esigabeni se-Tigray kwele-Ethiopia ukuyakhangelisisa umumo abantu bakuleyo ndawo ababhekane lawo ngenxa yempi eqhubekayo. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo munye uthi njalo uhulumende wele Cameroon usekhuthaze izizalwane zakulelo lizwe ezibaleke emizini yazo ngenyakatho kwelizwe ngemva kokuhlaselwa izikliwi zeBoko Haram ukuthi ziphenduke ngoba ezazivikela. Singene kudaba lweMelika. Idale lePhalamende eleHouse of Representatives iselethule umthetho othi izisebenzi zaleli dale kanye labavakatshi abazakwala ukugqoka amamaski kuleli dale kumele babotshwe. Lokhu kuza ngesikhathi umkhuhlane weCOVID-19 usumemetheka ngamandla eMelika. Iphephandaba leThe Hill lithi umkhokheli wamapholisa asebenza kuleli dale uMnumzana Thomas Menja uselaye amapholisa ukuthi awulondoloze lumthetho lanxa nje usolwa ngabebandla lamaRepublicans. Basola ikakhulu usomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi owebandla lamademocrats besithi nguye ophumela lumthetho. Amademocrats asekela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwecoronavirus kodwa abanye abebandla lamarepublicans abazisekeli lanxa nje abantu besifa ngobunengi. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uMnumzana Gary Twala Jackson.
Uyamangaza kakhulu lo mthetho abawufakile kodwa eqinisweni kawumangazi besivele sikulindele njengalokho ngoba nxa sikhangela mbona ngathi nje umuntu wonke nje elizweni kube ngithi nje emhlabeni lapha abangenelisa khona bazaba leqhinga lokuthi wonke umuntu ahlabe amajekiseni lawa okuthiwa avikela umkhuhlane we-COVID. Kodwa ke mbona ngathi bayaphazama kakhulu ngokuthi bathi bazabopha abantu xa bengena lapho. Kungcono ukuthi bavalele umuntu ngaphandle ukuthi angangeni impela. Kodwa nxa sekuthenjiswana ukubotshwana angibone ukuthi amalungelo abantu asahlonitshwa.
Ngabe baluphathe njani lolu daba ngokubona kwakho?
Bengibona ngathi kuqakathekile ukuthi mhlawumbe banqabele abantu ukuthi mhlawumbe bengangena, hhayi ukuthi kuze kuyefika ezingeni lokuthi sokubotshwana. Kodwa ke njalo siyazi ukuthi kuyingozi ukuthi umuntu abe engaphakathi singazi isimo sakhe ngezempilakahle. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe yaye ulalwelelo gciwane lidobhe lapha noma mhlawumbe engazi kumbe esazi ukuthi unalo abonakale sephathi kwabantu. Lokhu kungabangela ukuthi umkhuhlane ugcine usumemethekile okuyingozi kwabanye abantu. Ngakho ngibona sengathi ngabazama ukuthi kukhulunyiswane kahle njengabakhokheli lesixazululo esingcono kulokuthi wahle bafake umthetho abafuna ukubamba ngamandla kangaka.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende usevale inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezehluleke ukumupha imininingwana yokusebenza kwaso. Kubhubhe unkosikazi Janet Banana owayengumkakhe kaKenan Banana yena owaba ngumongameli weZimbabwe wakuqala. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.